abantu beMelika babunkomo amapoliticians bazama ukuthi bakline igama leMelika lele selithathwe nguDonald Trump walidonsela edakeni. Ingakho beforce kakhulu ukuthi uDonald Trump bamimpike. Kuza njalo besenzela ukuthi kulamanyethelo thize abawaziyo ukuthi nxa bengamyekela azayephuma esikhundleni sakhe engazange wayenelisa ukuthi akhitshwe noma mhlawumbe athathelwe i-immunity leyana yokuthi nxa ungumongameli or nxa uke waba ngumongameli welizwe kulezinye izinto ukuthi awusafanelanga ukuthi uzenze ezifana lokuthi ukhanjiswe emthethwandaba lezinye izinto kwethiswa amanye amacala athize. Nxa engaze ayephuma ephuma nje engayimpitshwanga kuzatshengisela ukuthi baza kwehluleka ukuthi bathole ingcazelo noma bake bamdezele ezinkantolo bake bazwisisa ukuthi kuhamba njani. Yingakho ukuthi impeachment leyi yiko njengoba sisho ukuthi ithwele umthwalo omkhulu kakhulu, umthwalo wokwesula udaka elizweni leMelika, njalo lo mthwalo wokuthi benelise ukuthi babone ukuthi into leyi bangayigeza njani ukwenzela ukuthi babe linqubekela phambili. Yingakho namhlanje nxa sisiyakhangela bakhona abanye kukulow house laphana ama-Republicans ayiwo abaphathi kaDonald Trump abaye bahamba bayavotela bavuma lokhu okuhlongozwe ngama-Democrats.
Ama-Republicans kudale le-Senate ubona bebambana lama-Democrats yini bemfumana elecala uTrump?
Busenethi babunkomo kuzabe lobunzinyana thize. Ubunzima obuzabe khona ngokuthi into ekhona kathesi kuma-Republicans iningi labo basanwaya amakhanda, benwaya amakhanda nje bacabanga izinto eziningi babunkomo ezihlanganyela ukuthi nxa bengathi basekele ukuthi uDonald Trump abe convicted kuzatshengisela ukuthi iparty yama-Republicans yiparty yezidlova. Kubuye njalo bekhangele njalo ukuthi ama-Republicans noma uTrump eyenze inhlekelele leya leyo kodwa ke basasele lama ambitions yokuthi iparty yabo basafuna ukuthi noma kukhetho olulandelayo noma kuma next elections ama Republicans abuya angele kukhetho loluyana babuye njalo bayenelise ukuthi banqobe. Ingakho ukuthi bazama ukuthi lapho ba calculate babone ukuthi into abangayibona senganceda noma engayenza kube lenqubekela phambili kuyini. Kodwa ke engikubonayo ngibona ingathi bazayidelaya lento kuhlale isikhathi mhlawumbe igcine iphelele emoyeni kungazange kwacacisa kuhle ukuthi uDonald Trump bamconvicta noma bamconvicta.